nezinye into ezenzayo lokhu zelo kumnankagwayo kudlalisa ama-resources e-government. Because uma singathi siyakhangela khonapha ebhayibhili kungayisikho ukuthi sikhuluma ngayo ibhoda yonaleyo. Sivele yona ibhayibhili lezinto ezinokuthi ngani i-government yazilungisisa kudala engazilungisisanga. So amboni mina ukuthi kuyanceda, ngiboni ngani i-sort of campaigning. The what about umgwaqo wona lo qeda abantu ovelwe namuhla wathi uzalungiswa sawulontsha bebonke lakathesi kakukenziwa lutho sebesiya kwenza ibhekele efrematina nokuthi ukuthi abantu sesizahamba ngamafrematina ngilefrematina lelo liyakhosta lifuna imali eningi izakhanizi ezinye zizalahlekelwa yindawo zazo zokuhlala.
Isimo e-Beitbridge laphana emngceleni sesinjani kulezi nsuku?
Ukuhlala sivile special njengalezi izimoto ezithwalayo sivile azile problem khona phakathi kuzolungiselelwa kukliwa kwakliwa kwakliwa kokuthi at least bona bafika kungelalutho kodwa okwenzakalayo ukuthi udubo lokhu elukhona kubantu abacrossayo. Abantu balodubo bayahlala sivile bemile emzileni kwesinye isikhathi kube dizo ukuthi abantu bayalala ebhodi nxa kuyikulungisa. Akulungiswa wonke umuntu uyakufuna okuhle sibe sesiphinda sithi siyaphela sibone kanti kuvele kudala nxa singakhangela ibhayibhili umumo webhayibhili ukuthi ibhayibhili injani kulezindlu anti yacabanga leyani ukuthi ahlalani kahle bedilizele izindlu laphana lakathesi izindlu lezi azinamathoyilethi azilamanzi kulezinye izindlu zegovernment ezakhiwayo zasalela endleleni zaba yibunkwantshankwane ukutshangisa ukuthi vele i-development yebhayibhili ingaphi silamahotela amakhulu angu-2 avalwayo avala just because ukuthi vele i-bhayibhili akubhizi so angazi ukuthi nxa sebefaka amalokhu i-airport wona kuvalwa amahotela i-airport yangikhona layo ngabona izadodada abantu mebhalwa ngu-2-3 abantu bazafulaya abanye bakhona abanye abakuthabelayo ukuthi at least ukuflaya kunjani ku-easy.
Ibandla lakho lingangena embusweni lingenza ngcono yini?
Kakhulu lingenza ngcono kakhulu. Ibandla lethu lingangena embusweni lingenza ngcono kakhulu ngokuthi yena athe sakuzamayo ukuthi adlelane labanye abantu thina vele kungaba vele izinto zingaba right siyakwazi ukuthi amanye amazwe azangena la ibhoda nalezi izalungisiswa umgwaqo nalo esikhuluma ngawo uzalungisiswa.